soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Chona njani zilugandaba hola mgela mstakazwe niwe studio 7 ngolosi tatu mkazi 11 mwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje liyaqhubeka lisehla inani labahlaselwa ligciwane le-coronavirus elizweni. Izakhamizi zakobulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidutshulwe ngamapolisa.
Kukhanya phakathi kwawo amapolisa bakhona abanye babo abavele beyizidlova njalo beyizigebenga ngokuzalwa.
Kambe unkosikazi kamongameli unkosikazi Auxillia Mnangagwa engapha wathola isicoco ngakwenzayo empilweni zabantu na kumbe ngokomdeni?
Lo mhlambe ngumsebenzi esingawubona usenziwa ngomama mhlambe abangamakhansela kuma wadabo, hayi ukuthi first lady asuke eHarare esiye emaphandleni esiyapheka izithwala.
Umhlabeleli uSikhosana Buhlungu ukubulawayo lamuhla lapho apheka khona idlalade elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu abahlaselwa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla kancane kancane. Kulabantu abangamashumi amathathu lanye 31 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ngasikhathi sinye kulabantu abangamakhulu amane 405 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kumanani awethulwe izolo kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi alechumi lanhlanu 15,178 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19, okulinani elehle kakhulu nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Izakhamizi zakobulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidutshulwe ngamapolisa e-Four Winds ngeviki edluleyo ngesikhathi zizama ukuntshontsha. Ipolisa leli lidutshulwe izigebengu ebezizama ukubamba usiphatheleni elokitshini leLuveve ngomvulo. Inkundla yendaba zobulembu e-site ithi esinye salezi zigebengu sidutshulwe ngamapolisa safela enzikini yedolobho e-Unity Village. Inkundla le ibika njalo ukuthi kulamapolisa amabili amiswe emthethwandaba izolo esethezwa amacala okubamba inkunzi ehlomile. Amapolisa la nguBongani Mpofu loDalubuhle Ndlovu, bona ababotshelwe eBeitbridge bezama ukubaleka elizweni. Amapolisa athi izigebengu ezihlasele eLuveve laseFour Winds zivele kweleSouth Africa lapho ebezicatsha khona. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawa yiProgressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Siyinhlanganiso yezakhamizi, kuyasidanisa njalo kuyachaqisa umzimba ukuthi sokulabantu abakuthatha kube yinto encane ukuhlasela babulala abanye abantu. Ngokunjalo ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi ziqaphele njalo zivula amehlo lendlebe zingezwa kulabantu abanjalo, baphangise bazisane njengezakhamizi bavikele lamapolisa.
Kulamaqembu amabili awezigebengu lezi abikwa evele kwele South Africa evele ehlose ukuzobamba inkunzi khona ngapho kobulawayo. Ungathini ngalokho?
Ukuganga lokhu kukhanya imithelela yakhona ivelela kulaba abantu asebefunde ubugebengu lokuba imgulukudu nxa beselizweni lakomakhelwane leSouth Africa. Ngokunjalo kutsho ukuthi sebekunanzelele ukuthi lapha kobulawayo leZimbabwe nje jikelele kulula ukuthi bafike benze ubudlova lobo bekwazi ukuthi abantu beZimbabwe bathwala imbhobho kayisiyo mvamisa ngokunjalo ke sebathola indawo yokudlalela bephuca abantu imphefumulo yabo lezi zinto zabo abathe bazisebenzela nzima siyinhlanganiso ke siyakusola kakhulu khonokho okwenziwa izidlova lezi ngoba sokuveza sobala ukuthi abantu bakithi sebephakathi kwengozi
Amapolisa ayiwo alomlando wokuvikela uZulu ngokulwisana lobugebengu obunje lawo akhanya amanye awo engasathembekanga ngoba akhona amiswe enkantolo yesetheswa icala lokubamba inkunzi ehlomile ungathini ngalokho
kukhanya phakathi kwawo amapholisa bakhona abanye babo abavele beyizidlova njalo beyizigebenga ngokuzalwa basuka bayecatsha ke ngemva kwaleyo uniform yamapholisa kodwa ke umfukula wabo wokuganga usuka uvele masinyane khonoko ke siyakhuthaza ukuthi amapholisa aqinise isandla abantu babambane ukuze izigebenga zonke lezi zivalelwe njalo nxa zitheza zavalelwa kazihlalo kwesikhathi eside zingakhitshwa masinyane ukuze impilo yabantu beZimbabwe iphephe kukhanya ubugebenga lobu buya bumemetheka ngemihla yamalanga ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi amapholisa akwaqinise umthetho awaqinise isandla kube sokusithi ke abenkantolo labo nxa besehlisa bejezisa laba bantu baqinise isandla ukwenzela ukuthi kube ngumzekeliso kwabanye abangabe befisa ukuthi bakwenze khonoko ngoba abantu beZimbabwe abantu bokubulawayo abasekho safe
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo Sikazi kamongameli welizwe uOxilia Mnangagwa ngomunye wabaphiwe izicoco zokunanza imisebenzi abayenzela umphakathi umongameli Emmerson Mnangagwa kodwa bakhona abakhononayo besithi unkosikazi kamongameli bangamelanga aphiwe isicoco ngoba lokhu sokululaze lezi zicoco Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo unkosazana Victress Mathuthu saqala ngokumbuza ukuthi ukubhodabhoda ngelizwe okwenziwa ngumkamongameli ephekela izakhamizi isitshwala esinda izindlu lokunye okunjalo njalo akusikho na okumenze wathola lesi sicoco
akusimsebenzi wakhe akusimsebenzi usezingeni lakhe njengomnkosikazi kamongameli akusimsebenzi wakhe lo mhlawumbe ngumsebenzi esingawubona usenziwa ngomama mhlawumbe abangamakhansila kuma-ward abo hayi ukuthi u-first lady asuke eHarare esiye emaphandleni esiyapheka izitshwala simbhekelele ukuthi njengomama welizwe abe ngumama osenzela izinto ezizavusa ilizwe leZimbabwe abe ngumama owenza izinto eziza ukuthi ilizwe leZimbabwe liphinde lisimame umnotho ubuyele ndaweni yawo esiyazi ngakhona iZimbabwe yakudala hayi ukuthi abe siyapheka izithwale bonisa ngamandla ubuyanga belizwe laseZimbabwe yebo kulungile ukuthi abonakale ebantwini kodwa kangabonakali esiyapheka izithwala abonakale siyavula izibhedlela abonakale siyavula mhlawumbe amakliniki aphinde abonakale maybe siyavula izikolo nothi ukuthi abonakale siyapheka izithwala
nxa ukhangele indlela aziphatha ngayo unkosikazi kamongameli Mnangagwa umqathanise unkosikazi kamoya Robert Mkabe umehluko okhona ngonjani
mina angiwubona umahluko phakathi kuka nkosikazi uOxilia Mnangagwa lonkosikazi uGrace Mkabe bobabili baba ngo first lady abangakwazanga ukuthi bakhuthaze omongameli kade bengabayeni abangabayeni babo bonke ukuthi bayenze okungcono ngelizwe leZimbabwe ngokunjalo nje mina angiwubona umehluko umehluko omncanyana ongabukho khona yilokhu ukuthi unkosikazi kaMongameli Mgabe wayengumuntu owayedume kakhulu ngokukhuluma ukuthi lento zonke ayezikhuluma wayengalandaba lokuthi zifika zinjani ebantu zibe njani ebantini aye ezitho kubo wayekhuluma nje loba yini njalo uGrace Mgabe udume kakhulu ngokuthi uke waba ngumuntu obekuthiwa uyadelela kakhulu sike sambona futhi lapha fike khona lapha eSouth Africa wazi waba lecala lokuthi usuke wachaya intombazane kade akade ithole ilo mfana wakhe ngalokho nje yena uGrace Mgabe ngamuthi ukuthi ube ngu first lady obengile sithi uwenza isibonelo esihle ebantwini baseZimbabwe kumbe ebantwini abangomama baseZimbabwe asiyibonanga into enkulu ethena yenzileyo ngaphandle kokuthi azwakale ngokuthi kusasa usethe usethukane lomunye wathi kusasa useyenza ukuthi azange sibone izinto loba ukuthi sizothiwa ubonakala nje ehamba yedwa ezindaweni engahambi loMongameli Mgabe yebo unkosikazi uSilvia Mnangagwa ngoba uyahamba lapha ebonakala emaphandleni engahambi laye uMongameli Mnangagwa ehamba yedwa kodwa ekusizeni ukuthi kulungile izwe leseZimbabwe bayefana ngoba laye unkosikazi uSilvia Mnangagwa lokho engenileyo nje asilibona ujintsho lokuthi hayi sokulo first lady omutsha loMongameli omutsha ukuthi hayi sebeza kwenza ngcono kodwa ekusizeni iZimbabwe ayikho into abayenzileyo bonke bobabili esizileyo ukuthi iZimbabwe kumbe iqhubekele phambili ngoba la manje sisayibona iZimbabwe lokhu lapho uGrace ayichiya khona esesengu first lady la manje sokunguye umama uSilvia Mnangagwa isiZimbabwe saselapha sibona intshintsho
unkosazana Victrice Mathuthu ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane ezim imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC
kwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lithi izikolo kazisoze zivulwe ngesikhathi ilizwe elingezelelwe ngamaviki amabili ukuvalwa phansi kwemigoqo ye-lockdown. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kube lokuzamazama komhlaba i-earthquake echaye eCaribbean ngomvulo emadabukakusa. Ukuzamazama lokhu kubikwa kufike endaweni zeBinga ngesikhathi sehola lesithathu ekuseni. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi beStudio 7 siyabonga indaba elisethulela zona lisinika lethuba lokuthi sikhulume lathi sikubonayo ngiyezwa omunye umuntu lapha ukhuluma ngokuthi singakhulumi ngokwehlukaniswa kwelizwe ilizwe kalehlukaniswe ngoba vele lalingahlilo livwe liyi-one ilizwe leli lahlanganiswa uJohn Cecil Rhodes ngoba ebona ama-natural resources asemathebeleleni ukuthi azakwenza leli lizwe lime njalo uQueen Victoria owayekhona ngaleso sikhathi wambuza wathi kungani ufuna ukuhlanganisa leli lizwe wathi ufuna ukulihlanganisa ngoba ebona ama natural resources asemathebeleleni so ilizwe leli vela silolizwe liyi-one singakwesabi lokho njalo singalwisibanga lokho ngoba yinto ekhona lama British ayayazi kasikhulumisane kuzwisiswane kufakwe imingcele eyayivela ikhona ukuqaleni ukuze singahlalisi ukusala ukuze omunye umhlobo ungacindezeli omunye umhlobo yiyo into eqalatheke kakhulu leyo singahlala singacindezelani akusoze kube lokulo kodwa ubulwa kuphephethwa yikho lokhu ukuthi kuba lomhlobo obangcono kunomunye bantu bakithi singakwesaba khonoko izizukulwane zethu zizahlala zicindele zivelekile njalo nje nje asifuni ukulwa thina ukulwa siyabuzona sifuna ukuthula kodwa ukuthula kufanele sikuthole sikhulumisana hleze ethebulini sitshelana iqiniso sinikana ama fact omunye la esethulo wakho omunye la esethulo wakho kungalikho uyabona
studio 7 linjani linjani ngezindawo ngezindawo nathi nasiyaphila loba singavukanga kahle mina ngivele eplantry olokhulumalo ngilesimanga esiyi-1 ngodaba lamasela atshontsha phakathi kwedolobhu agqikeza amashopu phakathi kwedolobhu ukuthi bagqikeza sikhathi banikhule curfew phakathi kwedolobhu amapholisa abepatrola ngabo I don't think amapholisa uma engapatrola edolobheni ebiwe abapatrola emini ngakhona ukuthi bahamba bengenela labantu emashopu bedinga amamask I don't think ubusela lobu ngabakhona lobo ngiloko ngikhala futhi Studio 7 asikhathi sizwe likhulume zethu indaba siyacela like likhulume nathi ezethu indaba abantu beke bezwe ngikhuluma ngeplumtree uphume uthi uphume uzethu kondolwane sokutshontshwa ngemibhobho ukhuluma ngobusela okwenzakala daily but nankuke kwenzakala phakathi kwedolobhu ayikhona ngapho kulamalayithi khona hayi siyacela like lesi address yebo sikhe sizwe sinike ukuthi u-station commander wamapholisa yena uthini ngoba lokho sokuhlupha lokho sokukhathaza sibili kutshontshela abantu abangenani abazizamelayo njengakathesi asakwazi phela ukuthi uma kudle kumbe sokwenzakala njengoba amapholisa akhona layo engabantu abahlanganisa kanjalo uyathola ukuthi abaselandaba Studio 7 sicelekelenikele sikhulumele labo siyacela
awusanibonani sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo idiwa likamambo ethangane kosikhobokhobo besicela ukuthi ube kuyayenza sibambaneni bantu beZimbabwe sokuboneni ukuthi siyakhipha isitha esiZANU-P F sibambaneni kakhulu ngoba abantu laba basebenza 3 months phakathi kwe-5 years manje sokuyavotwa kuyathi sokusele 3 months benikeza abantu okungama-rice lokungamafutha okuncane liceda libe selisithi iyasebenza iZANU-P F akulalutho lalezi zimoto eziphiwe izinduna akube yizo izinduna mazifuna iZANU-P F zivotelele zona abaningi abafowethu bagcwele emazweni abanye eSouth Africa kuphi kuphi Botswana akulampila kahle eZimbabwe so asiboneni ukuthi iZANU-P F iyaphuma manje isisotsile sasinanzeleleke iphume ingabi nechance ngajabula le audio ma ingafuni angayethuselwa iZANU-P F avote lapha afuna khona ebonta ngaphi thola ukuphila ngajabula mpela ma ifundwe le audio
salibonani salibonani ku Studio 7 hayi thina singogogo abahlala elowa gwiru ward 7 into ezikhulunywa lapho ngombono wethu thina sizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi nxa abantu bezaphiwa izimota zokuthi badistebe labo kungamabandla okuncane lokhovele kayisikho ukuthi kumele izifiso zabantu kumele izifiso zikamnangagwa sibuhlungu kakhulu bangabona abantu bethule bathi abantu bathulelane abantu bathulela khona ukuthi babone ukuthi akusela ncedo besaba khona ukubulawa khona ukuthi uyabulawa ungakhuluma iqiniso ngabantu abanjani amaprofesa sibili abangela ngqondo zokuthi bafuna ukukhipha ilizwe edakeni babe besiyaphiwa izimota zokuthi babe bona bevotela umuntu wokuthi babone ukuthi yena uyasutha yedwa labo njengoba kathi sebazagijima ngezimota lezo abantu behlupheke elizweni kathi sabantwana bagcwele ilizwe lonke leli umhlaba wonke bayafa kumbe ukuthi bona kabafika thina sibuhlungu kakhulu ngento abayenzayo bonoba kungamabandla konke khona okungusika isitimu osokuphiwa izimota zokuthi khona bona baphile ilizwe lisifa ababoni banjani abantu bezimbabwe babulala ilizwe ngabomu abanye bangcono bayakwazi ukuthi idemokhrasi yabo yayimazweni abo iyasebenza eyalapha kayisetshenziswa idemokhrasi kusetshenziswa ukubulawa abantu ngakhuluma iqiniso sibuhlungu jonga
livuka njani basakazi abathandekayo liyasakaza lisakaza indaba ezinhle ezimnandi likhuluma losamithimbi lapha ophuma elupane khonaphana kwamabhumi bese ngiqakasa khayela ematiteni thanda ubingela bonke nje ematiteni laphana esigabeni sakomanzini ngithanda nje ukuthi ngithi zihlobo zami ubaba umnanga khonaphana kulezithembiso azithembisa kakhulu ngesikhathi efuna ukuhlala esitulweni laphana ngitsho lokhu kodwa akwenzileyo ngitsho le nto eyodwa oke uhlaleleni njengoba uyazibona nje layivele ukuthi kakwanisi naw uyatshiyela abakwanisayo bezama ukuthi benze ngcono sithwele nzima emazweni lapha sithwele nzima sizwa abantu bokuza sixotshaniswa ngabantu nsuku zonke hayi 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 sokwenele
ya ya Maya, Maturagit Lingani, Yatubuza, Lava Maturagit, Tonibuza, Nans, Nises, Kavense, Semaquati, Lapea, Fuat Peru, Utsifam Mupango, Yelenking and Kuluakul, Usopu, Wakona, Esing, and Guy, Tong Opet Moyo, and New Tong Yetsopu, Foot, Ugalo was a Tropotis Kunda, Sama Viti, Tong Sama Viti. Into my Sayo, Utikona, Mina, Nakumeli, Ifusi, Ligakulu. Uthi khulithisa ukukhuluma ukukhulumeli kodwa yena uvalile amasimu kayise logogo wakhe lo labo anti bakhe wabuvu abavala nga ngisiza ukuthi khona ngumvidiko uthi kwabanye isole by 70 kodwa yena ungathi ukhangele iyadi yakhe kusho ukuthi ngathi khona iyathaka ku 200 by 400 otherwise ni roughly khona apho inkulu kakhulu kodwa kwabanye khona ufika isole by 70 nga isiza kithi kimi ngapha uthi yena ifusi lika enyemu na ukhuluma ngenyemu sibili ngunyati uthi efuzi nganyathi indawo yamadlelo ezinkomo so ke unyathi lo njengoba ngithi ngukhulu ulabafana lesizukulwana ulaso esiningi kakhulu ukuthi khona esinye ngibona indawo umhlaba kawunabuluki angikwazi khona bazathatha ngamasimu nga ekhuma futhi yena uthi yena laba ngamasimu bazakinga ngizinguzinga yena kuthiwa ngumvidiko lokuthiwa nguyetshopu nga ingathi bazakinga ebantwini bakhe abantu bathi bazaphephela ngathi lapho enova khona ayi senzo khona bakithi ke lingi medicine yakho kwa lingaphaphila lokho bakho abangancedisa ngifusi ngoba uthi khona ukukhulunyemu wathiwa engafayina le sima ke ifile yeni nalifuna lindle mangcwaba kodwa yena lapha khona yamangcwaba ngibo walindile waqamelile kafuna abanye beqamela mangcwaba ayezihlobo zabo yabo amamisa msemani ngakhulu ngixolele
Lawo bekungamazwi enu Lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika usibali ukhulu wedolobho leNew York umnumzana Andrew Cuomo usetshiye umsebenzi phezu kodaba lokuhlukuluza abesifazane alethweswayo. Kolunye udaba ugatsha lwezempilakahle luthi lukhathazekile ngenani lezingane ezibanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantwana abafika phose inkulungwane elikhulu 100,000 abasezibhedlela behlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ngokunjalo odokotela abelapha abantwana bakhuthaze uhulumende ukuthi aphange avumele ukusetshenziswa kwejekiseni ye-COVID-19 eyabantwana abaphansi kweminyaka elithumi lambili 12. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lwe-coronavirus.
Iquestion enkulu yiyo leyo ukuthi kanti igciwane leli ligciwane nje eleqayo from enyamazaneni langena ebantwini noma ligciwane elacreatwayo kuma laboratories. Kungenzeka ukuthi ligciwane elacreatwa not ukuthi i-intention yakhona kwakuyukuthi lisetshenziswe ukubulala abantu kodwa ithole ukuthi mhlawumbe kwakungama experiment ukuzama ukubona ukuthi igciwane leli lingakwanisa ukuzitshintsha okunganani njalo futhi kunganidakala ama-vaccine anjani ukuthi alwisane lalo. Then kungenzeka ukuthi kwenzeke i-accident maybe omunye wama-scientist la esebenza ngalo lamngena and then layo waselidlulisela phambili enganakeleli ukuthi usebanjiwe ligcwanele. So mina ngingathi ngindaba mbili ekuthini ngibeliever ukuthi gcwaneleli kungenzeka ukuthi la-creator whether ukuthi la-creator ukuthi libulale abantu noma lapheka ngemisteki kuma-laboratory abo belilungisa khona yikho ngingakwaziyo ke lokho and I think kulama investigation aqhubekayo nge-Wuhan Virology Institution ese-China lapho ocajangela ukuthi igciwane leli laphuma khona ama-variant la sizowabona etshintsha esiba maningi futhi ngokuya kwesikhathi abantu bengavaccinatwa lalo lilokhe lispreada kusho ukuthi lispreada liyabe lilokhe lalo lizitshintsha li-adapta ngoba ekugcineni i-virus leli lalo i-intention yalo akusikho ukuthi igciwane leli liyabe lifuna ukubulala abantu lona igciwane leli lalo lizama ukuphila.
Ngokubona kwakho kuzenzakala yini ukuthi igciwane leli ligcine lingasekho nxa kuyukuthi abaningi bayahlatshwa
kumbe sizabona liqhubekela phambili njengoba lokhu lithiwa liyaguquka.
Inkinga enkulu kakhulu esiyibonayo ngabantu laba abadawutayo abangafuni ukuvaccinate for ama reasons ahlukeneyo, abanye abathembi iscience yakhona, abanye ngababelieve kuma conspiracy theories ukuthi vaccine leyi iyalungiselela ukuthi iphungule ipopulation emhlabeni. So as long as ukuthi abantu abangakholelwa ekuthini igciwane leli liyingozi abangafuni ukuthi bavaccinate, sizobona igciwane leli liqhubeka lispreada njalo litshintsha along the way. So mina ngokubona kwami igciwane leli into esizogcina siphila layo iminyaka yonke, and kuzomela ukuthi abantu bahlale bevaccinated until kuze kube labantu abavaccinated enough ukuthi sithole lokho abathi herd immunity. Lapho abantu abaningi mase bevaccinated igciwane leli yabe lingasakwazi ukuthi licontinue lispreada, and njalo imizimba yabantu iyabe isiqinisiwe, ama immune system abo isiqinisiwe yilama vaccine ukuthi sikwazi ukulilwisa igciwane leli. Kodwa ukuthi lizophela dududu angiboni mina liphela, ngoba ungakhangela imikhuhlane eminingi efana labo AIDS, igciwane le AIDS even nanamhlanje alizange liphele, kodwa abantu sebekwazi ukuphila lalo as long as abantu bevaccinated. Lingabi igciwane leli lingasatholi ipower yokuthi ligulise abantu libabulale, kodwa sikwazi ukuthi silicontain ngezinye indlela sizophila lalo, kodwa sikwazi ukusurvive lalo lingasibulali.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni sesabelweni seVirginia. Umculi wenkayi uSikhosana Buhlungu uthi ulubhekise kobulawayo lamuhla ekuseni ukuyacindezela idlalade lakhe elitsha encedisana lomunye wakhe uMadlela Sikhobokhobo. USikhosana wathola isicoco emncintiswaneni webulawayo Arts Festival ngomnyaka odluleyo njengomculi olodumo. Asizweni exoxa lo Sithandekile Mhlanga uStudio 7.
Ingoma ozirekhoda uzingani?
Ngiyarekhoda ingoma ezingu-4.
Kuvela uzitshaye kumbe ngezinye ezintsha?
Ngezintsha ngizitshaya ngizidlalisa kodwa kunabe ngingaziqedi. Enye ngiyathaya lomfana kaMadlela.
Hlabelele inye yangkhona nje ngamafichane.
Amafichane ngathi kutsha zala ntethe, zala ntethe. Yiko kele yingoma eyaphuma.
Yebo. Yebo manje uhambo lwakho ke olwakobulawayo kuyini okunye okukhangelela ukukwenza?
Yebo ndadika rekoda kuphela.
Wena rastanya mutanda. Uthiwa kuthi sethi akufana leChina. Kwacha wena ukulumi njenge China. Ichana liti vara 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 vara.
Kwacha uzanjani ngokuthi usifika rekhoda?
Ngizwakile bolani khodisa ngithalo ukuthi ngani ngaphakamisa ngezinto ezachabelwa ngabantu.
Enkayi bayantanja dami nyabatanja. Nitiye nkiti benye lape eguzo muzwa mikona. Kwa mba ema kusini lapa baka mba mtata kona. Nizote kifaida.
Nitiwa na
Leo ke ingoma uthiwa kumlandela ekaSikhosana Buhlungu ehamba lesikhosana band besilaleke ingqoqo ayenzele osithandekile mhlanga weStudio 7 esenkayi. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidutshulwe ngamapolisa. Sigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.